Niyabonga mfowethu. Niyabonga mfowethu Shakarieni. Futhi amavuko amahle bangani. Ngeqiniso kuhle ukuba lapha eLos Angeles njalo ngalokhu kusa. Phambi kwalomhlangano omkhulu futhi lomhlangano ozayo waliviki ezayo khona eEmbassy Hotel. Ngikhangele ukulibona lonke khona ngale. Futhi sonke siphansi kwenkangelelo ezinkulu ukuhlangana lenkosi uJesu ukumbona khona ngale. Wathembisa ukuthi uzakuba ekhona loba ngapi ababili kumbe abathathu bekutheni ndawonye uzakuba ekhona lapho. Futhi ngileqiniso ukuthi ngihlangane laye likuseni lapho ngisiza phezu kwamastepusi lapha kulesi sakhiwo. Lapho abantu bonke abalenkangelelo ezinkulu bemelele ukudla kwekuseni lokukhuluma. Futhi kuhle ukubuthaniswa lapha kanye lani. Futhi labalaleli emsakazweni. Kulabaningi kakhulu phakathi lapha. Ba, ngenze okokwehla phansi esibuyeni esiphansi esilandelayo. Futhi ngikhulume labalutshwana. Futhi ngibone izicelo eziningi. Uhlupho lwenhliziyo. Futhi lemikhuhlane etshiyeneyo yemzimba yabo. Futhi silapha manje ukukhulekela abagulayo labahluphekileyo. Lapho nje ngifika phezu kwamastepusi, ngikhangele indoda emnene manje, wabuya phezulu kimi, futhi wathi, mfowethu Branham, iminyaka edlulileyo, wathi, wayelohlupho lwenhliziyo kakubi, okokuthi babecabanga ukuthi wayeza kufa, futhi ngase ngimkhulekela, futhi umusa kaNkulunkulu wamsilisa, futhi nangu lapha, le ikuseni, usekhonale emathumini ayisificaminwembili akhe, ethokoza nje. Ngakho lokho kusenza sithathe ithemba elitsha. Futhi kathesi, ngeqiniso ngiyacela imikhuleko yabantu phandle endaweni zomsakazo, lalapha futhi njalo. Ngemva ngichiya lumhlangano, ngiya e-Europe, phansi e-Africa, futhi lakwezinye indawo emhlanganweni. Futhi lokho kuyahamba ngombono, ngakho kuzakuba ngumhlangano omkhulu lapho ngileqiniso. Futhi ngezwe okweminyaka ukuthi inkosi ibingifuna ukuthi ngiphendule. Encinyane ethobekileyo, inkonzo ethobekileyo leyo angipha yona. Angicabangi ukuthi useqedile ngayo okwamanje lapho khona ngale. Ukukhangeleka njengokuthi kungaba nomphefumulo kwenye indawo lo engingawubamba embuleni levangeli. Elilodwa lelo angipha lona ukuthi ngigole ngembule abantu indlela yokusilisa ngobuNkulunkulu. Ngikhulekela abagulayo. Futhi ngeqiniso ngiyacelisisa imkhuleko yenu. Lonke lina bantu elilapha futhi lalabo abaphandle kwabalaleli ngomsakazo. Angila sikhathi nje ngiyathatha isifundo nje futhi ngichumayele. Lokho engikhangelele kukho ngemva kwemizuzu emilutshwane lapha esakhiweni lesi. Kodwa nje ukukhuluma yini okwesikhatshana esilutshwane sijwayelane. Futhi lasebantwini phandle ezweni ngiza kuba lomkhuleko walabo abaphandle lapho khona manje. Futhi lani lina lapha njalo. Futhi ngeqiniso ngithabile ukuhlangana labangani laba bonke abahle abatsha. Labo engingakaze ngihlangane labo. Ngihlangane labo nje lokhu kusa. Besisiva lezikhathi ezinkulu kwezinye inkonzo kwezinye indawo. Angisaphumi phandle kanengi kuphatheke kakhulu. Sizama nje ukugcina umgwaqo uchisa phakathi kweJeffersonville, Indiana, lase Tucson, Arizona. Lapho esaphuma khona iminyaka emilutshwane edluleyo ngombono wenkosi lo owasithumayo phandle lapho. Futhi ngingazi lapho engangisiya khona. Futhi inengi lenu lapha eClifton ngakhuluma lani kancane ngingakasuki. Futhi emhlanganweni wase Phoenix wombono lo owabuyile ngabona ingilozi eziyisikhombisa ziyisiqhuku. Futhi ngiyazi kwabalaleli ngomsakazo mhlawumbe inengi lenu kalisilo bevangeli eligcweleyo. Futhi lokhu kungakhangeleka ngathi kakuzwisiseki kancinyane kini. Lokho kungaba njalo kini. Kodwa kule loba ngubani ongachasisi loba yini. Akusadini ukwamukela njalo ngokholo. Izinto esingeke sizichasise. Okumele sizamukele ngokholo. Asingeke sichasise uNkulunkulu. Akula muntu ongachasisa uNkulunkulu. Uyazikusa. Futhi umkhulu njalo ulamandla. Siya nje, siya kwamukela nje, ngoba lokho siyakwazi ukhona. Futhi ke ngokholo lwethu, ngokukwamukela, uyaletha impendulo iphenduke kithi, umbhaphathizo kamoya ongcwele. Lokho engiza kukhuluma nje kini ngakho, esikhatshaneni esincinyane, lapha, mayelana ngendlela kaNkulunkulu, kumbe indawo yokukhonzela. Futhi indawo kuphela ongakukhonzela khona, indawo kuphela angahlangana lawe, kumele kube kulebandla linye, indawo inye, isikhathi sinye, abantu banye, kukho konke lokhu uNkulunkulu ahlangana lakho. Futhi ngiyathemba ukuthi inkosi iyabusisa umbiko enhlizweni zenu lapha. Manje, sisiza eTucson, wakuyisimanga, leyo mibono ikhuluma kini ebizweni lenkosi. Ngitsho lo wodwa yayo engiyikhumbulayo. Ngizabuza loba ngubani nxa bengakhumbula loba nini. ukuthi wake wakhuluma ulutho kodwa lokho okwakuliqiniso kuhlezi kusenzakala ngendlela yona athi kuzenzakala ngayo. Futhi ufanele ukuthi ngokuya kwemibhalo ukubuyela kithi ensukwini lezi zokugcina kulolu hlobo lwenkonzo. Lokho kungemva kubhabhathizo kamoya futhi lokukhuluma ngendimi njalo lokusiliswa nguNkulunkulu lokunjalo izinto lezi ukugcwaliswa kombiko wePentecost yilokho esikhuluma mayelana ngakho lamuhla. Inkonzo leyi kaKristu ngokwakhe ilingiselwe phakathi kwabantu bakhe kanye nezinto ezifanayo lezo azenzayo lapho esasemhlabeni lapha emzimbeni wakhe umlobokazi oyingxenye yakhe esenza izinto ezifanayo njengendoda lomfazi kumbe inkosi lendlovukazi ngaphambilini nje komkhosi womtshado. Liviki inkosi ivuma ngifisa ukukhuluma okunye kulokho phandle emsakazweni wethu lapha e-Embassy Hotel futhi singathi siyejwayelana ngendlela yami ethobekileyo yokukwenza ngayo. Isikhathi lehola esiliphilayo nxa umuntu engakwazi indlela yokuhamba lokhu okokwenza kumbe ukuthi uchibilike njani awusahambi ngokholo njalo uyacabangela nje uyacabangela futhi ukucabangela yikuqhubeka ungela gunya elisemthethweni. Ngakho nxa singela igunya elisemthethweni eliqotho ukuba kwazi lokho uNkulunkulu akutshoyo ukuthi kuzathatha indawo kuleli ihola sizakhangelana njani laleli ihola futhi kumele sikhangele sisazi ngokholo elizwini lakhe izinto okumele zibe zisenzakala khathesi futhi lesimo zezizwe isimo sabantu isimo sebandla futhi lokunjalo kumele sibe kwazi lokho futhi ke lokuthi siphume njani uyahlangana lakho. Nxa ungakwazi ukuthi ukwenze njani lokho unje lokho esijwayele ukubiza ngohlobo lokuthi ngokungahlelekanga ukweqela phakathi nje uthemba ukuthi kuzabe kulapha uthemba lokho futhi uthemba lokho futhi kuzakuba yikho kodwa uNkulunkulu kafuni ukuthi senze lokho ufuna ukuthi sibe kwazi lokho akukhulumileyo ngalolu suku futhi ke sihlangane lakho ngokholo ngoba wathi kuzakuba ngaleyo ndlela khona ke siyakwazi uliqiniso ke ngoba awula amazwi omuntu kukho kulelizwi lakhe kwalokho okufanele sikwenze futhi siyathemba ukuthi ubaba wethu osezulwini uzasipha lokhu kithi kuliviki. Manje ngiyaxolisa ukuthi ngiqumile ngalokho ebengikutsho imizuzu emilutshwane edluleyo mayelana ngokuza eTucson futhi ngacabanga ngokwami ukuthi kwase kuyisiphetho sempilo yami. Ngacabanga ukuthi akula muntu owayengamelana lokwethuka kwaleso simo esenzakalayo kulowo mbono lokhu kusa kose ngehola lechuminta ngekhaya ongenelisa ukuphila emva kwalokho. Ngani ngeza eTucson ngisenza amalungiselelo lendodana yami okomkami labantwana ukuthi ahambe laye emva kokuba sengihambile ngoba ngangicabanga ukuthi kwakuyisiphetho sami futhi lami ePhoenix futhi lemihlangano eminingi kungekenzakali ngalitshela ukuthi kwakuza kwenzakala njani. Awu inyanga ezilutshwane emva kwalokho ngangiphezulu eSabino Canyon ngokunye ukusa lokho okusenyakatho eTucson ngangiphezulu lapho ukuyakhuleka futhi lapho ngikhuleka ngangiphakamise isandla sami phezulu emoyeni ngisithi Baba ngiyakucela wena ukuthi ungincede ngenye indlela ungiphe amandla awehola esengikhanyelane lalo khathesi futhi nxa umsebenzi wami usuphelile lapha emhlabeni khona ke kumele ngibuye kuwe futhi ayisikho ukuthi ngiyasola ukubuya kodwa ngiyakwazi ukuthi uzanakekela imuli yami futhi ngicela amandla kuleli hola futhi enye into yachaya isandla sami. Manje abalalele emsakazweni lokho kungakhangeleka njengokumangalisayo lokho engikukhulumileyo kodwa kuliqiniso futhi uNkulunkulu umahluleli wami. Ngakhangela esandleni sami futhi kwakulenkemba yayilesikhwama phezu kwengxenye yesibambo futhi isibambo ngokwaso sasenziwe ngepareni futhi nje sasikhangeleka njengohlobo lwesivikelo segolide phezulu kwengxenye yesibambo futhi le ngqamu ngokwayo yayikhangeleka njengathi luhlobo lwento engathi iyacazimula oh enye into enjengechrome kumbe enye into icazimula elangeni. Manje kwakulihola lechumi kumbe lechumi lanye nta ekuseni konale esiqongweni sentaba ungacabanga ukuthi umuntu ukuthi ngiyazizwa ukuthi ngisengqondweni yami ephilileyo engezwa njani emile lapho lenkemba engaziwayo ukuthi ivele ngapi abantu okwamamayila lamamayila ubambe lokho esandleni sakho ngakuzwa ngathatha futhi ngazungeza ingqamu emuva laphambili futhi ngani kwakuyinkemba futhi ngathalaza ngathi aw manje lokho kungenzakala kanjani nangu mina ngimile lapha khona lapha futhi kungela muntu eduze okwamamayila lamamayila futhi lokho kwavela ngapi futhi ngathi awu ngiyacabangela mhlawumbe yinkosi engitshelayo ukuthi sekuyisikhathi sami sokugcina futhi ilizwi lakhuluma lathi le yinkemba yenkosi futhi ngacabanga awu inkemba khona ke ingeyo njengenkosi ukugcotshwa ngiyakwazi ukuthi babevame ukwenza njani engilandi lasendaweni ezehlukeneyo ngacabanga yikho lokho okwenzelwa khona ukugcotshwa futhi ngacabanga awu mhlawumbe kumele ngibeke izandla phezu kwabantu kumbe ngangile nhlobo yonke ingqondo yomuntu ingaphambaniseka liyazi alikwazi ingqondo zethu zilomkhawulo eyakhe ngayila mkhawulo ngakho futhi njengoba ngangi khona ke yasuka esandleni sami futhi angizange ngibe kwazi ukuthi yahamba ngaphi yanyamalala nje nga umuntu engazwisisi kancane mayelana ngezinto zikamoya ungahlanya kanjalo ngabe umile lapho umangala ukuthi kuyini okwenzakeleyo futhi wathi umbono kawusiso isikhathi sakho sokugcina ngokwenkonzo yakho inkemba leyo ilizwe impawu eziyisikhombisa zizavulwa imfihlakalo ze futhi ke emavikini amabili emva kwalokho kumbe inyanga ezimbili ngingatsho emva kwalokho ngangiphezulu entabeni lexuku labangane lapho kusenzakala ingilosi eziyisikhombisa kukhanya nje njengoba limile lapha zeza zithanyelela phansi zivela ezulwini amadwala ezintabeni agiqika futhi laphansi kwentaba ezincane futhi abantu babemi lapho babeklabalala futhi beqhubeka liyazi futhi lothuli lwaphakama indawo yonke futhi lapho sekunjalo wathi buyela ekhaya lakho manje kuzakuba ingilosi ngayinye izakuba ngolunye lwezimpawu zezimpawu eziyisikhombisa lokho kusethephini futhi lebhuku lizabe seliphunyisiwe kungasikude lona khathesi lisahlelwa amabala njengoba lisazi ukuhlela kwamabala ami akulolongekanga futhi abantu abangeke kumele libe ngabantu nje abangithandayo futhi libe kwazi ukungizwisisa ekuhleleni amabala kwami kodwa esinye isazi senkolo uyangihlelela amabala kini futhi ekhipha konke awu mhlawumbe ngikhulume ibala elingayisilo lapho angikwazi vele ngakho ngizwe omunye ehleka ngakho ngacabangela ukuthi ukuhlela amabala kwakungaqondanga kodwa njengendoda yedhatshi liyangithatha ngalokho engikutshoyo futhi hatshi engikukhulumileyo mhlawumbe futhi sekuyimizuzu emithathu manje ngiyatshelwa ekuvalweni kohlelo manje lina bantu abathandekayo abasemazweni omsakazo futhi lani eligulayo elilezidingo lapha kubalaleli lingabeka izandla zenyu komunye ngamunye wenu khathesi lapho sisiba laleli lizwi lomkhuleko wabagulayo manje uJesu wathi ukulayela kwakhe kokugcina ebandleni lezi izibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo ubona abakholwayo nxa bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bazasila baba osezulwini othandekayo sinjengabantwana lamuhla siyalalela lokho owathi sikwenze sibeka izandla phezulu kwezicelo lezi ezefoni wena uyabona phandle emazweni phandle ngale ukuthi balezidingo okunganani inhlupheko uyabona labo lapha abalezidingo abahluphekayo futhi siyabanikela kuwe uNkulunkulu othandekayo silokholo lolu elizwini lakho lelo olikhulumileyo lezi zibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo nxa bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bazasila siphe khona Nkosi ebizweni likaJesu Kristu amen ngiyabonga mfowethu Shakarien ngeqiniso kulithuba elihle ukuphenduka njalo emsakazweni ukukhuluma labanye babangane bethu phandle elizweni lasemsakazweni labakhona lapha njalo futhi ngeqiniso siyangezelela ukunxusa lokhu kini ukuthi libuye e-Embassy Hotel kusasa emini ukuzokhulekela futhi hatshi lokho kuphela kodwa lilethe labo abayizoni lalabo ababuyele emuva nxa singaba lomkhuleko kwabagulayo nje futhi siyabona uNkulunkulu izikhathi zonke esenza izimanga ezinkulu kodwa lokho ngokwesibili into enkulu yikusindiswa ugcwaliswe ngumoya kaNkulunkulu lokho engizakhuluma ngakho kini phose nje ngemizuzu emilutshwane lapha futhi lokwaneleyo ukuthi singagcwaliswa njani ngumoya kaNkulunkulu. Futhi ukusilisa okungcwele kuvame ukukhanga abantu futhi kubaletha ebukhoneni bukaNkulunkulu. Nxa uNkulunkulu esenza olunye ulutho abalwaziyo ukuthi aluzwisiseki, angeke sitshengise ngokomtshina ukuthi kwenziwa njani. UNkulunkulu ukwenza ngendlela yakhe ngokwakhe enkulu. Khona-ke lokhu kuyakhanga ukulalela kwabantu ukuba kwazi ukuthi kulobukhona bamandla kwenye indawo, lokho okungenza into edlula ukuzwisisa komuntu, futhi lokho kuyababangela ukuthi bakhangele ewundlweni likaNkulunkulu. Futhi izikhathi zonke ukusiliswa okungcwele ngiyatshelwa futhi ngiyakholwa ngokwami ukuthi kungaba phakathi kwamaphesenti angamachumi ayisithupha mhlawumbe futhi lamaphesenti angamachumi ayisikhombisa enkonzo yenkosi yethu ayesekusiliseni okungcwele. Futhi wenza lokho ukukhanga abantu. Khona-ke wathi sebelapho wathi, ngaphandle kokuba likholwe ukuthi nginguye lizabhubha esonweni senu. Manje ukusilisa okungcwele likhadi elikhulu elidonsayo ukwenza abantu bakhangele enkosini uJesu. Futhi uDokotela F.F. Boswell, labo abaningi benu lalingumngane kuye, futhi lalimazi. Le nkonzo yakhe yayisitsho okuningi kimi njengomtshumayeli omncinyane. Ngaqala phandle emhlanganweni yami futhi ngadibana lomfowethu Boswell. Wayevame ukuthi ukusilisa okungcwele isitsho esingathi esiluhlaza kancinyane manje. Wathi ukusilisa okungcwele isithiso ehukeni yenhlanzi. Wathi awutshengisi inhlanzi ihuka, uyayitshengisa isithiso, futhi-ke iyalandela isithiso futhi ibisisiya ehukeni. Ngakho yikho esizama ukukwenza, yiyo inhloso yethu enkulu, yikuletha abantu enkosini uJesu Kristu. Futhi uyafana izolo lamuhla lanininini. Ngakho nxa wayengumsilisi ensukwini ezedlulileyo, ungumsilisi lamuhla. Ubufakazi bami nje ngingakakhulekeli abagulayo phandle elizweni lomsakazo. Bekuzinsuku ezindutshwane ezedlulileyo ngangihlezi phezulu ezintabeni lapho into enkulu eyathatha indawo phambi kwabazalwane abalitshumi lanhlanu kumbe abalitshumi lambili lapho ingilozi yenkosi yehla phansi. Futhi lokukhanya okukhulu okuphapha sankanyezi elomsila kudubuka kudlula ezintabeni lapho, futhi lamadwala ephakama okwamafidi amakhulu amabili kumbe amaningi kuleyo ndawo equma iziqongo zezihlahla. Futhi ngangimile khona phansi kwakho futhi ngabatshela inyanga ezimbalwa kungakenzakali kuza kuba khona futhi lalokho okwakuzenzakala. Ngeqiniso kwakhulunywa ilanga kungekenzakali. Futhi lamadoda onke lawo begijima phansi kwamatraki lokunye konke bezama ukubaleka, kabazange babekwazi lokho okwakuthatha indawo. Futhi wakhuluma njalo watsho lokho okwakuzathatha indawo khona masinyane emva kwalokho. Ngihlezi edwaleni elithile lapho khona lapho ayibonakale khona. Ngangilo lomngane lo owayelathi lo owehla phezulu eMinnesota, abantu bakhe balapha lokhu kusa, futhi angiyela qiniso kodwa lokho engabe elapha kwezinye izibuya. KwakunguDonovan Wertz, futhi lo mfo omncinyane omuhle umLutheran owayenikeze impilo yakhe kuKristu futhi wagcwaliswa ngumoya. Umfana ozithobe kakhulu waseGermany ongaba leminyaka engamachumi amathathu, imuli, abantwana ababili kumbe abathathu. Wehla phansi eTucson ukuzokuba nje ngumakhelwane lami, lapho amakhulu amathathu kumbe amane babebuye ukuzokuba ngumakhelwane. Ngakho futhi ngiyathokoza ukuba labomakhelwane abanjalo bayangilandela indlela yonke kusukela eSouth Africa futhi lakuyo yonke indawo, ukuthi bebeseduzane nje futhi babone lami futhi ukuzoba lami futhi sikholise intokozo zenkosi. Umfo ozithobileyo ngangingakaze ngimnanzelelisise. Yebo-ke, abantu engibaziyo futhi engilobudlelwano labo banjengomfowethu, dadewethu, ngiyabakhangela futhi ngizwe nqa ngicabanga ukuthi sebephuma emzileni, futhi ngibadonsele eceleni futhi ngikhulume labo ngoba bayangithanda. Sifuna ukuphila enkazimulweni ndawonye. Futhi kwezinye izikhathi mhlawumbe emhlanganweni licabanga ukuthi ngikhuluma ngolaka kini, lokho akuveli kikho, lokho akusikho ukuthi angilithandi, kodwa kuvela enhliziyweni yami ngoba kumele kube nje indlela eyodwa, kule ndlela eyodwa eyokukhonza uNkulunkulu. Futhi futhi kumele sihlale endleleni yakhe kungenani lokuthi imicabango yethu iyini indlela yakhe. Futhi ngananzelela uDonovan ngaphezu kwendlebe yakhe yokunene yayivuvukile mhlawumbe okuphindwe kathathu isilinganiso sayo futhi kwakukhanyeleka kubomvu gebhu. Awu, manje ngicabanga mhlawumbe lokho lapho enkangala okwamalanga amalutshwane lapho esasikhona ukuthi mhlawumbe wathola idolofiya endlebeni yakhe, kodwa ngibamba isandla sakhe ngathola ukuthi kwakuyimvukuzane. Ngakho ngathi kuDonovan, ngathi Donovan, uke wa sokulesikhathi esinganani lokho kusendlebeni yakho ukuthi nje ngimlahlise? Sengathi nganyingazi. Ngathi sokulesikhathi esinganani lokho kulapho Donovan? Wathi mfowethu Branham, phose inyanga eziyisithupha. Watsho. Ngathi kungani ungazange wakutsho kimi? Wathi oh, ngikubona ubambekile kakhulu. Wathi bengingafuni ukukwenza. Wathi ngicabange nje mhlawumbe ngesinye isikhathi inkosi ingakutshela. Ngakho ngathi uyananzelela ukuthi kuyini? Wathi nilomqondo oyiwo. Ngathi kunjalo. Futhi ngokusa kwesibili kungedluli lokho, ngibambe umfana ngesandla. Ukusa kwesibili kwakungela ngitsho isilonda endlebeni yakhe, kwakungasekho konke ngokupheleleyo. Izikhathi eziningi siyalwisa futhi sizama ukufika kulokhu lokho kumbe bona kuyi lezi izibonakaliso zizalandela okholwayo. Akuzange kuthi nxa bengakhulekela abagulayo, nxa bebeka izandla phezu kwabagulayo bazasila. Kumele sibe lokholo ngokwethu kulokhu esikwenzayo. Kulungile. Ngakho manje uDonovan mhlawumbe ulapha, izahlangana laye, uzabe elapha. Nxa engekho lapha lokhu kusa kwezinye izibuyo lizahlangana laye, futhi uzakubabazi ubufakazi. Futhi yikuphi okuningi engingakutsho? Ngiyakholwa uLuka kumbe uJohane omunye wathi wawungeke ubambe uthwale amabhuku abhalwe ngalokho akwenzileyo phakathi kwabantu ensukwini lezi zokugcina, ukuthi abagulayo basiliswe njani, izidakwa zakhululwa ngezinkulungwane zabo, futhi lenhlobo zonke zemikhuhlane lokuhlupheka. Manje lina phandle ezweni lomsakazo njalo lalapha, ngibambe lapha izicelo eziningi ezigcwele isandla ezibuye ngefoni lokhu kusa ibilokhu ikhala kusukela silapha. Futhi ke si ikhulu lamachumi ayisificamunwemunye lesithupha ezicelo zibuyile lokhu kusa ngefoni selokhu silapha. Ngakho asihlanganeni emkhulekweni manje lapho ilo lalo ngoba ngapi okhona bandle ezweni, bekani izandla zenu phezu komunye lamunye. Nxa lingabakholwayo, nxa lingeyisibo, bekani izandla zenu phezu kweBhayibheli kumbe olunye ulutho phandle lapho, lapho sikhuleka lapha lalapho. Baba osezulwini othandekayo, ubufakazi ubuncane bukaDonovan Wade obunye nje bezinkulungwane Nkosi, ukuthi wena ngumusa omkhulu, ngiyakhuleka ukuthi ukhangele phansi enhliziyweni zabantu abalapha labaselizweni lomsakazo, futhi makuthi bonke basiliswe, makuthi omubi abachiye, futhi mabakhululwe ekuhluphekeni kwabo konke. Siphe khona Baba ebizweni likaJesu Kristu indodana yakho siyakucela. Amen. Siyakubonga Nkosi. Awu, lokhu sokungokwesithathu kimi lapha lokhu kusa. Mina bo, futhi liyazi. Kwakhulunywa nje ukuthi kumele sisuke esakhiweni ngemizuzu engabaphose lithumi lambili, lithumi lani, kumbe enye into. Futhi abaphathi bathe lo kwesinye isibuya lapho, futhi angeke banika ukudla. Ukudla kwethu kwengeziwe. Silezigaba eziningi. Liyazi. Ngakho siyajabula kakhulu ukuthi sibe lejubhili enkulu kamoya lokudla okubalulekileyo njengengingakubiza ngakho lokhu kusa lapha laleli xuku lamadoda amahle. Ngizathanda ukutsho ukuthi inkonzo njalo kusasa imini khona e-embassy. Manje sizabe sikhulekela abagulayo lapho, futhi sikhangelele uNkulunkulu ukuthi ahlangane lathi. Futhi ngizile ukuzobeka ingxenye yami, inkonzo yami ekwenzeni konke esingakwenza lumhlangano uphumelele. Hathi ukuphumelela ngoba kuyinhlangano yethu, kodwa ukuphumelela kwabantu bethola uJesu Kristu yikho ukuphumelela. Loba yiphi imihlangano kungenani lokuthi sidumisa kanganani uNkulunkulu, zinengi okunganani izinto ezinkulu lezo esimbona ezenza, kunengi okunganani akhuluma lathi emoyeni lokunjalo, ngaphandle kokuthi kube lento efezwayo, imiphefumulo elethwa embusweni. futhi umfowethu Shakarian ukhulume isitho seqiniso khona khathesi nje ngalokho abe ekucabanga mayelana ngensuku lezi esiphila kizo. Ngiyakholwa ngeqiniso lokho ngenhliziyo yami yonke ukuthi siphila nje esikhathini sokucina phakathi nje kwamathunzi antambama. Ilanga selisiyachona futhi lapho sibona izinto zisenzakala ngendlela eziyizo lamuhla. Ngani kunzima ukutsho ukuthi esinye isizukulwana singalethani. Amalanga amalutshwane adluleyo, ngivumeleni nje ngilinike ulutho oluncinyane olwaphakathi. Bahlolisisa i-Arizona yonke lapho engihlala khona kuzo zonke izikolo, banika abantwana bengakwazi bona umhloliso wengqondo. Futhi cabanga ukuthini, kugoqela izikolo zaphezulu kuthi futhi lezikolo zokuhlelwa kwamabalwa lolimi. Kwakula amaphesenti angamashumi ayisificaminwembili abantwana abagula ngokungapheleli kwengqondo. Amaphesenti angamashumi ayisikhombisa abo babengababukeli bethelevishini. Liyabona ububi banyenyela phezu kwethu. Futhi kasi uyamangala ukuthi kungani kusiza. Ungalizwa ilizwi likaNkulunkulu lihlaba umkhosi liphikisana lawo. Futhi kukanti lapha siyazithola sithandelwe ngobulembu kukho. Ake ngilinike enye into eyethusayo. Bona, hathi bonke labo abathi kimi, Nkosi, Nkosi, abazangena phakathi. Kodwa lo oyenza intando kababa wami, intando yakhe lilizwi lakhe. Singaba ngabenkolo, sibe lezikhathi ezinkulu, simemeza, siseqa emihlanganweni leyi leyo esi. Angifuni kuba ngumchothozi, kodwa ngilomlandu wokwenza kuNkulunkulu. Futhi lowo mlandu yikuqiniseka lokukhuluma lokho afuna ukuthi ngikukhulume. Futhi ngilokubonga ngeqiniso ngabakhulu abenhlanganiso yaseCalifornia ababekezele lami ezinkonzweni zami. Nxa ngingakhulumi izinkolo zami ngingumzenzisi. Futhi manje angithembakalanga kini. Futhi nxa ngingathembakali kini, ngizathembakala njani kuNkulunkulu? Ngoba ngiyalibona futhi ngikhulumelani. Yebo sibili, siyakwenza kuNkulunkulu. Futhi kodwa kumele siqiniseke futhi sithembakale kulowo lalowo. Ngeqiniso siphakathi kobubi, isikhathi esibi. Futhi like lama ngivumeleni nje ngilinike ukuhlola okuncane. Hathi bonke labo abathi kimi, Nkosi, Nkosi, abaza kungena phakathi, kodwa lo oyenza intando kababa wami. UJesu wathi emhlabeni, umuntu kayi kuphila ngesinkwa kuphela, kodwa ngelizwi lonke ilizwi. Hathi nje khathesi lalapho ilizwi, kodwa ngelizwi lonke. Kwakulilizwi elilodwa elalingakholwanga ngekaNkulunkulu, nomlayo kaNkulunkulu elabangela ukufa, insizi, futhi lokugula konke nobuhlungu benhliziyo. Ukweqa ilizwi likaNkulunkulu, ilizwi elilodwa, nxa wathatha usendo lwabantu walubeka ekufeni ngokungalaleli, ngokungakholwa ilizwi elilodwa, ngeqiniso, ngeqiniso. Kodwa wathi, kuzakwenzakala. USathane wathi, ngeqiniso akusoze, kodwa kwenzakala. Ngakho, kufanele sigcine lonke ilizwi likaNkulunkulu. Futhi nxa umuntu lakho konke lokhu kuhlupheka lezinto ezenzakalayo kusendo lomuntu ngokuchasisa okungayisikho, kumbe ukungakholwa ilizwi elilodwa, siyabuyela kanjani emuva ngokweqa elilodwa? Nxa kubiza inhlawulo yonke leyi lempilo yendodana yakhe, baningi ababiziweyo balutshwane abakhethiweyo. Angeke ngithathe isifundo kulokho, kodwa ngoba asila sikhathi, kodwa nje ukulichiya lilolunye ulutho. Ngasicabangeni nge ngahamba ngolunye usuku lomfowethu Shakarian lapho ababeqhubanisa imhlobo yenkomo. Futhi ngabona elaboratory lapho umfowethu Shakarian angingenisa khona. Futhi basebetshonisa phakathi kokudoda benkomo enduna okuncane nje njengethuluzi elincinyane, isitiki somentshisi. Futhi bathatha ixuku lobudoda lobo futhi babufaka phansi kwaleyi ingilazi elakukhulisa ngokuphindwe okwamakhulu. Futhi kwakulembewana ezincinyane ziseqa phakathi kwayo, phakathi kobudoda. Lokho siyakwazi ukuthi imbewana ivela kowesilisa ngeqanda kowesifazane. Futhi ngabuza kumkhemesti lapho ngathi, kuyini okweqa kancane njengalokho? Wathi, lezo zinkunzi ezincane lamathole. Bona, futhi ngathi, ethonsini elincinyane lelo? Wathi yebo. Ngathi, mhlawumbe ebudodeni bonke kungabe kulezi gidi zawo? Wathi, oh yebo. Bona, manje khangelisisani. Manje nxa into leyi enkulu isenzakala, Kuleqanda elilodwa elimelele imbewana eyodwa phakathi kwesigidi leso. Futhi akula loyedwa ongatsho ukuthi yipi imbewana eyiyo. Kumbe liqanda liphi eliyilo. Nxa ungakhangela ukuzalwa kwemvelo, kuyimfihlo kakhulu kulo kuzalwa yintombi. Ngoba kulobu budoda, kuleyodwa phakathi lapho emiselwe ngaphambili ukuphila. Futhi okunye kwakho konke kuzakufa. Futhi akusikho okokuqala okuhlanganayo. Ngeyokuqala ekuya ndawonye leqanda. Mhlawumbe iqanda lingaphakama livela emuva kobudoda kumbe phakathi laphakathi kobudoda. Imbewana ingenza okufanayo. Iqanda. Imbewana iyangena phakathi kweqanda. Futhi umsila omncane uyakhithika. Futhi lapho bese kuqala umgogodla. Kuleyodwa emthwalweni wonke lowo wesigidi ezaphumelela. Eyodwa kuphela. Futhi lokho kumiselwa ngamandla angazakaliyo endodeni. Kukanti uya wonke ngakunye. Kuyafana. Zonke imbewana ziyafanana nje. Into efanayo enyamazaneni. Into efanayo emuntwini. Kumiselwe ukuthi mhlawumbe kuzakuba ngumfana, inkazana. Olekhanda elibomvu, olekhanda elimnyama, kumbe ini, umiselwe nguNkulunkulu. Konke kwawo kukhangeleka kufanana ngokwemvelo. Kodwa kulokukodwa phakathi lapho okugcotshelwe ukuphila. Iyodwa phakathi kwesigidi. Kukanti konke kuyafanana. Lapho uIsrayeli esuka eGibhithe, kwakulabantu abangaba phose izigidi ezimbili. Basuka ngesikhathi esifanayo.
Every one of them heard the message of a prophet.
Bonke bezwa umbiko womprofeti. Bonke babona insika yomlilo. Bonke babhaphathizwa kuMose elwandle olubomvu. Bonke bamemeza emoyeni, bachaya amathamborina, futhi bagijima phezulu laphansi ekhunjini loMiriam, lapho uMose ehlabela emoyeni. Bona bonke banatha edwaleni likamoya elifanayo. Bona bonke badla imana entsha ubusuku ngobusuku, munye lamunye wabo, kodwa kwakungababili abangenayo elizweni, oyedwa phakathi kwesigidi. Sasiyini isivivinyo? Bonke banatha edwaleni elifanayo, bonke badla imana kamoya njengoba sisidla lokhu kusa, kodwa isivivinyo selizwi sabahlola. Lapho kufika esikhathini seKadesh Barnea, lapho beqala ukuya elizweni lesithembiso, futhi babengela kungena baze bavivinywe ilizwi. Futhi bonke abanye abalichumi baphenduka futhi bathi, asingeke sikwenze. Abantu banjenge sinjengentethe kibo. Idolobho labo elilomduli omkhulu esilwisana lakho kukhulu kakhulu. Kodwa uJoshua loCaleb bathulisa abantu. Bathi, siyenelisa ngokwedlulisileyo ukukwenza. Ngani? UNkulunkulu wathi bengakasuki elizweni lesithembiso. Ngiliphile ilizwe. Ngiliphile lona. Ngelenu. Kodwa kwakungoyedwa phakathi kwesigidi esisodwa. Kungaba phose izigidi ezingamakhulu amahlanu zababizwa ngokuthi ngamaKristu emhlabeni lamuhla. Futhi ilanga elilodwa liyakhawuleza isizukulwana. Futhi kathesi, aluba uhlwitho lungeza lamuhla, futhi abantu abangamakhulu amahlanu jikelele, bengathathwa kuhlwitho, awusoze ubekwazi kumbe ubone loba kuphephandaba, ngoba behamba. Futhi lokubuya kwenkosi kubuya okufihlakeleyo, uzabuya njengesela, kuzabe kungabalutshwana. Ukuze njengalokhu kwakunjalo ensukwini lapho abafundi babuza uJesu, kungani ababhali besithi ukuthi u-Eliya kumele abuye kuqala? Wathi, sevele wabuya, futhi alizange libe kwazi. Lake lacabanga ukuthi abantu babesenzani, baqhubeka bekholwa ukuthi u-Eliya wayesiza, futhi wayekhona phakathi kwabo, futhi abazange babekwazi. Ngakho kuza kuba njalo ekuzeni kwendodana yomuntu. Baza kwenza ngaye nje into efanayo. Umoya kaNkulunkulu ulapha. Awu, kuyini esiza kwenza ngawo? Siza kudla imana lokunjalo, futhi singaqhubeki sisiya phezulu lapho sikhula. Wake wananzelela imbewu. Njengomhlonitshwa Pitts, ebekhuluma imzuzu emilutshwane edlulileyo, futhi lokuthi imbewu ingena njani emhlabathini. Imbewu eziningi ziphansi lapho emhlabathini. Lapho uNkulunkulu aze ehambe phezu kwamanzi ngokukhanya, futhi ukukhanya kwaveza ubukhona bukaNkulunkulu bokuqala. Ukukhanya okukhulunyiweyo weza ngelizwi likaNkulunkulu futhi ilizwi likaNkulunkulu yiyo into kuphela eletha ukukhanya futhi lapho amanzi ekuyela emuva imbewu yayisivele isisemhlabathini futhi ukukhanya kwaletha kuphela imbewu eyasala ilembewana kiyo yamila uNkulunkulu esenza indalo yakhe futhi manje ngokusa kwePhasika kwaba lokunye ukukhanya okwatshaya umhlaba lapho umoya ongcwele unikezwa futhi unikezwe ukuletha ukukhanya embewini lezo uNkulunkulu ngokwazi kwakhe ngaphambili wazi lokho kuza kuba lapha emhlabeni njengoba wazi imbewu yokuqala yemvelo uyakwazi lapho imbewu kamoya ekhona umzimba wakho wawulele lapha emhlabeni lapho uNkulunkulu eqala ukuletha umhlaba ekubeni khona siyingxenye yomhlaba sasilele lapho futhi ngokwazi kwakhe ngaphambili wakwazi khona kanye ukuthi ngubani owayezamthanda lokuthi ngubani owayezamkhonza lokuthi ngubani owayengasoze ukwazi kwakhe kwaphambili kuyakutsho lokho nxa kungatsho khona-ke akasuye uNkulunkulu angeke abe nguNkulunkulu engavanga ongela mkhawulo futhi nxa engela mkhawulo uyazi izinto zonke ngakho uyabona abantu besenza amaphutha abo bayakhubeka kukho bayagijima kukho futhi bayacabanga lokhu lalokho kodwa akusebenzi kuhle siyakubona kodwa kulelungelo lokusebenza lokho yikudinga intando kaNkulunkulu epheleleyo futhi ume kiyo lokho uNkulunkulu akubizela khona njengomfo wethu Jack echilo imizuzu emilutshwane edlulileyo mayelana ngalapha phansi ePershing Square sonke isiphithiphithi omunye ngale indlela omunye ngaleyo ndlela futhi mayelana ngezazi zenkolo lokunjalo ukuthi bafuna ukubakwazi okunye kwezenkolo hamba phansi lapho ngicabanga ukuthi nje kunjengalokho eHyde Park eLondon kunjani ngaphansi lapho wonke umuntu ulomqondo wakhe kuyimvubemvube yosuku lomhlaba wesimanjemanje weBhabhiloni kodwa likunanzelele lapho umfowethu Pitts eqhubeka ngentshumayelo yakhe enhle lokhu kusa kithi lapho eqala ukuphuma phandle kwephakhi lapho wafumana iluba lePhasika elincane phakathi kwesiphithiphithi sonke lapho ekuletha kithi kwakungela ndlela yokuthi yebo kumbe hatshi kwakuyimpilo kaNkulunkulu icazimula kini phakathi kwesiphithiphithi sonke lalilapho ekukhazimulweni kwalo ngoba uNkulunkulu wayeligcobe ukuthi libe lapho phakathi kokulwisa konke akula muntu owayelinanzelela abazange babone umutsho walo kamoya futhi kunjalo namuhla phakathi kwembuthano yethu yonke emikhulu lamaqembu lamabandla lezinhlangano zamasonto lokunjalo omunye udonsela kulindlela kumele sibe ngamabhaptisti kumbe amapresbyteriyeni kumele sibe yilokhu lokho kumbe okunye phakathi kwakho konke kule luba elikhulayo kulamandla kaNkulunkulu khona phakathi kwethu evuswa phakathi kwethu thina sonke kasimeni nje siwakhangele imizuzu emilutshwane futhi sikukhangele kuleyi iviki futhi sikubone kusombululwa khona phambi kwethu siyakholwa uNkulunkulu uza kwenza alikukholwa na ngiyabona ukuthi kumele sibe sesibuyeni esiphansi khona khathesi ngakho asikhulekeni omunye lamunye wethu
Dear God, when we bow our heads in thy presence, we are
uNkulunkulu othandekayo lapho sikhothamisa amakhanda ethu ebukhweni bakho siyazizwa ukuthi asiphelelanga ukucela kodwa wasithembisa ukuthi nxa singabuya awusoze usichiye futhi lezi zitsho eziluhlaza ezenziweyo akusiyo mfundiso lakancane oyedwa phakathi kwesigidi kodwa ukukukhumbula nje ngoba wena wathi lincane isango futhi ilukhonjwana indlela leyo ekhokhelela ekuphileni futhi balutshwana abaza kuba yilabo abazayifumana ngoba banengi ababiziweyo kodwa balutshwane abakhethiweyo oh baba olaphakade thumela ukukhanya kwevangeli kuleli dolobho kuliviki ezayo yomhlangano omkhulu futhi nxa kukhona imbewu ngeyinye indlela yobukhulu bakho wedwa inhlakanipho enkulu njengokuzama ukuchasisa ngobudoda besilisa lowesifazana. Mabangene emhlanganweni omkhulu. Makuthi umoya ongcwele ubanike ukukhanya. Siyananzelela ukuthi isikhathi mhlawumbe sesihambile kulalokho esikucabangayo. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi lapho sisiza lapha sikholwa nje ukuthi mhlawumbe kulolunye ulutho lapho olungenziwa lolo olungasiza abantu kumbe ukubamba leyo mvu yokucina. Siyakwazi nxa isibaya sezimvu sesigcwele khona ke umalusi uzavala umnyango. Njengalokho okwakuyikho ensukwini zikaNowa lapho ilunga lemuli lokucina langeniswa phakathi uNkulunkulu wavala umnyango futhi batshaya njalo bakhanda kodwa base bephuzile. UNkulunkulu othandekayo babelethuba wena wathi ngingumnyango wesibaya sezimvu. Futhi ithinta kanganani ingoma evela kumboni amachumi ayisificamunwe munye lasificamunwe munye awakwenelanga wena yini kodwa hachi kwakulomunye njalo engabe eyimvu encane emnyama kumbe engabe ngomncane ongabalwayo kungaba ngomncane ongumfazi kumbe indoda asikwazi lapho abakhona kodwa lo okugcina kumele angene futhi ke umnyango uzavalwa. Oh Nkulunkulu okwazi izinto zonke hlola impilo zethu lokhu kusa futhi usithume loba ngapi lapho esingahamba khona ukuze sithole okugcina ukuze umnyango uvalwe futhi lo malusi phakathi lezimvu siphe khona Nkosi. Nga kulalo lapha lamuhla nga lo kufanele ukuthi angene wonke ubaba angiphe bona bazabuya kimi futhi akula muntu ongabuya ngaphandle ubaba wami emdonsile futhi nga kulokudonza kumbe umuzwa omncane ukuthi leli lingaba lihola lomunye lapha phakathi kubalaleli laba lapha kumbe esikuyeni esiphansi kumbe loba ngapi lapho abangaba khona mabasabele yebo Nkosi. Ngingulo omncinyane ozulayo lo ohamba ezula futhi lokho ngikulwisile impilo yami yonke ngizwa kusithi kumele ngibuye kodwa lamuhla ngilengele ohlangothini lokunqotshwa angeke ngiye phezulu kumbe phansi angiyindawo. Oh makuthi umalusi omkhulu abuye afinyelele ngezandla zakhe ezibuthakathaka futhi alethe lo ukulondolozwa ngaphakathi ambeke ngasemahlombe akhe futhi abuye layo ilondekile. Mhlawumbe kulomunye lapha Nkosi ogulayo ngesimo esifanayo lo udokotela othe akulanto engenziwa uzamile ngamandla ukuyikhulula kodwa ubengeke enelise ukuyikhulula kungaphezu kwamandla akhe akulanto angayenza umuthi wakhe kumbe ingqamu yakhe ayingeke ifike kikho kodwa oh Nkosi akulanto ekude kakhulu lesandla sakho esikhulu futhi ilizwi lakho isandla sakho. Ngakho siyakhuleka Nkulunkulu othandekayo ukuthi lokhu kusa lapho sisakhuluma kuwe ukuthi wena uzafinyelela phansi uphakamise lo ogulayo futhi ongakwanisiyo ukuzisiza ngaphandle kokufinyelela kweze science zonke kude lo dokotela mabasiliswe siphe khona Nkosi. Lapho sicabanga ngoDavida lapho ephiwe umlando ezimvini ezinlutshwane ezinlutshwane nje kodwa ngolunye usuku ibhere labuya lathatha imvu eyodwa encane layikhuphela phandle futhi lalingayidla yonke njengemvukuzane ingadla kanjani umzimba kumbe isilwane esikhulu kodwa uDavida engahlumanga kangako ngombhobho kumbe engayisiye muntu wenkemba kodwa elesavutha kuphela walandela leyo mvu futhi lapho ethola inyamazana eyayisizabulala imvu encinyane wayibulala ngesavutha isikhali esingatsho lutho esincinyane nje esile siqephu sesikhumba lentambo futhi kodwa wayelethemba kiso
have no great genius among us, Lord.
Asilantshantshu ezinkulu phakathi kwethu Nkosi. Singabantu abangasilutho. Abanomkhuleko ongasilutho. Kodwa siyeza lokhu kusa emva kwezimvu zikababa. Owesifazana lo osehambe ezitaladeni, edubeka, ebhema igwayi, ezama ukuthola ukuthula egwayini. Leyo ndoda, enuke ingilazi, futhi wazama ukuyibuyisela, kodwa isitha sibambe ngamandla. Lo mfana kumbe inkazana, ozame ukwenza kuhle, ongeke nje athole amandla okuzehlukanisa entweni embi. Siyeza ebizweni lenkosi Jesu ukuzothatha leyo mvu lokhu kusa. Siyeyisa isitha ngoba yinto engasilutho isavutha umkhuleko. Kodwa siza ukuzobuyisela leyo eyodwa esibayeni sikababa ukuthi siphe ubufakazi ezintweni ezinikelwe ezandleni zethu. Makuthi amandla kaNkulunkulu athinte manje ukukholwa phansi enhlizweni zabantu, futhi makuthi umphefumulo lo olahlekileyo uphenduke lokho kusa. Makuthi izilingo zempilo le zimfulathele, zimchiye ahambe, futhi makazithole elondekile phezu kwamahlombe enkosi, ebuyiselwa ekulondolozweni njalo. Sikucela ebizweni likaJesu. Amen. UNkulunkulu alibusise lonke. Ngize ngilibone kusasa. Ngizanikeza inkonzo kumfowethu Shakarien. Lokhu ngiyathemba ukuthi liza ukuthi ngithole umusa omningi ebusweni bukaNkulunkulu laphambili kwenu. Ukukholwa ukuthi ngingama lapha ukuzolitshela ulutho olungayisilo. Sengidlule ilanga lami lokuzalwa leminyaka engamachumi amahlanu lesithupha ngolunye usuku. Lo awusiwo mbiko wendoda endala nje. Ngikukholwe lokhu kusukela ngisasengumfana omncinyane. Uthi nxa lokho kungasilo qiniso, ngibe ngumuntu oyisiwula ukudlula bonke uNkulunkulu ake abalabo emhlabeni. Nginikele impilo yami yonke ngenxa yalesi sizathu. Futhi mangithi lokhu ngokuqiniseka, nxa kade ngile mpilo eziyinkulungwane ezilitshumi, ngingeke ngitshintshe umcabango wami. Manje, ukusila kuyafinyeleleka ngumuntu wonke. Khumbula, ukusila kuphakathi kwakho. UNkulunkulu wafaka esihlahleni samapintshisi lonke ipintshisi elalizakuba phakathi kwalo, lapho esihlanyela esivandeni. Bona uya nje isihlahla samapintshisi kumbe isihlahla sama-aphula kumbe isihlahla sezithelo kumele sikhule nje ekunatheni amanzi emhlabathini. Manje omunye lamunye wenu lilokwenelisa lokhu kini ukulikhulula, ngoba uNkulunkulu kusukela lihlanyelwa kuKristu ngobhapathizo, hatshi umbhapathizo wamanzi. Umbhapathizo kamoya awubuyi kuKristu ngobhapathizo lwamanzi, ngobhapathizo lukamoya. Kusasa emini, iNkosi ithanda, ngikhuluma ngalokho. Kanjani futhi kuyini umsebenzi wakho? Khona silakho emini ukuthi ukuze singaphambanisi izinkonzo zenu. Manje khanyelani, omunye lamunye wenu lapha limi njengamakholwa. Bona khona ke impilo eyayikuKristu iphakathi kwenu. Kungenzeka nxa lingakubona khona nje kungumsebenzi kadeveli ukukugcina uvimbezekile kulokho, ukukugcina ungaboni, uyakwekela nje ube yisiphofu lokho. Bona, awukwazi lapho oya khona ke. Indoda eyisiphofu ayingeke ibe kwazi lapho eya khona. Kumele adinge ukuzwisisa komunye umuntu obonayo. Size sizwisise. Omunye umuntu kumele asitshele ukuthi kuyini iqiniso. Futhi uKristu wakufela, futhi ukhutshwe emhlabayeni, wafakwa kuKristu. Futhi yonke into oyifunayo iphakathi kwakho ngobhapathizo lukamoya ongcwele. Akunjalo na? Manje into kuphela okumele uyenze ukuqala ukunatha kulokho. Futhi njengoba isihlahla sinatha, siyaqala ukuphumisa amahlamvu aso, ihlumela laso, siyaphumisa isithelo umnyaka ngamunye. Isithelo asikho emhlabathini, isithelo siphakathi kwesilimo. Bangaki abazwisisa lokho? Wothini amen? Ngakho, bona, isithelo sisesihlahleni, futhi sonke isihlahla kumele sinathe emthonjeni waso. Lapho izulu lisina, liyanika leso sihlahla impilo ukuthi sinathe kilo. Futhi lapho sinatha, siyakhula. futhi siyakhula size sifike ekuhlumeni okugcweleyo njengalokho nje ibandla lilakho lihlume esikhathini lesi futhi lapho sinatha siyakhula kodwa nxa isihlahla singala ukunatha ngakho isihlahla singeke sikhule futhi nxa ungakukholwa nje khathesi ngamunye ngoba uyakwazi ukuthi inkosi iyenza njani itshengisa izinto ezitshiyeneyo kwalokho okwenzileyo lalokho okade ongafanelanga ukwenze lokunjalo emhlanganweni ngasithembisa ukuthi umoya ongcwele uzayihlela phezu kwethu lokhu kusa futhi enze okufanayo lapho simile kodwa ngaqhubekela ngimelele ngicabanga ukuthi yingxenye yokwethuka ngicabanga ukuthi esibiyeni esiphansi bafuna ukuthi siphume lapha bona kodwa bayasifuna sesiphuzile khathesi kodwa kukholwe lokho ngenhliziyo yakho yonke ngiyacela kukholwe nxa ngithole umusa ebusweni bakho njengomuntu oleqiniso kholwani lokhu manje bekani izandla zenu komunye nomunye manje khanyelani manje ibhayibhili alizange lithi lezi zibonakaliso zizalandela uWilliam Branham alizange lithi sizalandela uOral Roberts kuphela alizange lithi sizalandela umfowethu Cobb ukumbe omunye umuntu izibonakaliso lezi zizabalandela ubuneni labo abakholwayo nxa bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusila kuyilawo mandla kaNkulunkulu aphakathi kwakho aletha impilo emuntwini obeke isandla sakho kuye okunikeza impilo kukamoya ongcwele uNkulunkulu othandekayo ebizweni likaJesu Kristu kulesi sikhatshana esinzima lapho ibandla mabame kokwesibili lokhu bengela kwethuka futhi makuthi amandla avusa uKristu ethuneni aphilise kibo nje khathesi iqiniso levangeli ukuthi ukulayeza kukaJesu kwakuyikuthi nxa bebeka izandla phezu kwabagulayo bazasila makuthi wonke amandla amadimoni wonke ukugula wonke umkhuhlane wonke ukuhlupheka yonke into ehlukuluzayo eyenzakale ebantwini mayiphume nje khathesi ngokukholwa njengabantu abakholwayo siyakucela ebizweni likaJesu Kristu amen manje phakamisani izandla zenu limnike indumiso nxa likholwa ukuthi uyakwenza uNkulunkulu othandekayo lingane izakufa Nkosi ngaphandle lokhu kwenziwe ngiyalahla iqhubu leli ebizweni likaJesu Kristu malichiye umntwana ongelacala amen manje odokotela bazamile ukuthi behlulekile kholwani nje.